Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 20 kuzibandlela 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla njalo amapolisa atshone edinga umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele Switzerland njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula uMnangagwa uthe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqala ngolwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. uMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eleRussia, eAzerbaijan lamanye njalo. Ubeza qiba uhambo lwakhe lolu ngokuya kwele Switzerland. uMnangagwa ocotozwe ngabanengi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye ochiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye ebase umlilo bekumele ukuthi ngawe uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemetheka umlilo lo wahamba. Suze wamemetheka wafika isibanga osukiso awusacitheki senkubone sithi uzophenduka uzovula. Isenzo sakhe lesiyamboni sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt ngoba kunengi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa khona wekhulu so makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudonselaneni okukhona phakathi kwezanu PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umthwangwa siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade beMnangagwa bathembile bathi sehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje echiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele bekhahlamezwa usuke ethe kabahlukumezwe kwenziwe khona okwenzakalayo.
Batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho. Ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula.
Okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu, utsha abantu, elimaza abantu, bebulawa abantu ngamasotsha, nguye owakwenzayo, uza kuphika lokhu.
UDokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe. Kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa wona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele uMakhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapolisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingapi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingapi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapolisa awezetharaphi behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala kuamari so lawo masotsha ukuthi wabatshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani kuamari yeami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabethethe le mbumbulu azabe ezisebenzisa. Njoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko. Umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu. Okwenze ukuthi bangambi bebabopha laba bantu yikuyini. So thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu amasotsha.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomgcinisihlalo we-MDC. UMakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzwisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
Angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani kodwa ke abantu labo bamele beziphathe ungakhangela into kade senzakala amalanga la kulabantu abasebe thatha umthetho bekufaka ezandleni zabo besenza izinto ngendlela abathanda ngayo umthetho sozobayekele bonabo bantu njengokuthi ngithi mina abantu labade bechisa impahla zabantu bechisa izimota besenza yonke into yokunjalo bebulala bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilile bebajikijela ngamatshe hayi umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke xa ukuthi banjani kumele bafinyelele kibo umthetho wafinyelele batholakale labo bantu bajeziswe ngendlela eqondileyo yiko engikubonayo kuphela kukhona kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu yibo bona abantu xa sebelandelelwa futhi umthetho usuba uyisandla somthetho sesibafinyelela sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokugama
abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo kambe bahlukunyuzelwana abantu sokuyikukurawundi yini
ikuthi khonoko kwenzakalayo njengoba kathesi abanye omunye layo yabenika isicicele lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lo kwenzakala lo kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile abafana abanyade bengitshela besekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyukuthi zingaluthwa kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa bathi balimele labo bantu kade besenza khonoko kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulunywe kukhulunywa ukuthi amapholisa athe esenza kumbe amapholisa othe evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhadi wehlukuluzwa kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echisa imoto ukuthi uyangaphi wena uyangaphi asomthetho lowo njalo xa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi
uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetsha abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho
ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo bona bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcwelisa uhulumende kwesinye isikhathi isandla sokuganga isandla sesithathu singabe sesikhona khonapha entweni lenezi
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF singene kuhlelo lwabasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayigobe kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. UNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule. Masambeni kuye siyezi wokuningi. Josphat, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, unjani?
Ngiyaphila, kunjani baba?
Hayi, thina siyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila. Masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Sibone uhulumende esecitsha ubulembu bokuxhumana ngeviki edlule kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani
ekucitsheni kwabo ubulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp bevala into njengeFacebook bekuyisikhathi lapha bese besehlisa khona amasosha bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangafithiya kwamazwe ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho so ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besezolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu sezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi kodwa leyo demokhrasi kayikho kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from umkhokeli bukamgabe asikuthanda okwenzakalayo njalo nxa ihungahunga lolu mkhankaso lokawuphelanga abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo sebethi abantu abayedinga ukudla bathenga ukudla kube kuningi kutshengiselwe azaphenduke umnankagwa kusukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiyakiyo. Mina ngesifiso sami ngisithi abantu bayenze ngokuthula ngoba besijila ukuthi ngasibani incwadi elezikhalazo zethu sifunani ngabe ngihle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki sesisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment. Kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakuvuzanga ngaphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo siyabaifika kuyafanana lohlupho esihlangana nalo.
Hayi siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngoba uningi bethu?
Ukuthi izanu yona ngwayo sikumelele khona lokho. Izanu kayikazwelo abantu bezanu kabalaleli njalo abantu bezanu kabala nembeza ungakhala into abazenzayo. Sikumelele yikho esikufunayo yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu naso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalele abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona ezabaningi asinazo so into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle.
Gqiba uhlelo Josphat.
Engingakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili. Engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame kasithandane nini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu. Sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afaka unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sesikuqale asibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzela abantu. Mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopo endinga sibafuna komzaco esizinda kanye sabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima kuzima yonke into babhodi even ekusemi bebhoda beyidinga ngempopo amasosha ale uniform esibadinga komzaco abantu baningi besizinda babonile kopani leyidinga bethi nambiri besithi yine ngigokhela engigokhela abantu.
Hayi Josphat ngikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngokungena kuhlelo.
Siyabonga
Mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. Yini umbono wenu ngodaba lolu? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3. Isikhathi sami sesiphelile, asidibaneni kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection ngolwesibili. Uhlelo luzabe lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9. Olivalisayo nguMike Hobe ontanga. Bye-bye!
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bengasayenelisi ukuthi bachade. Lapha ke enkundleni ngilo nkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo izalo zeZimbabwe esidlala kule South Africa.
Okwakathetha ukuthi ekuzini abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho sicathele ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi lawe la mama uzibe ithothi kambe umuntu lo ongubaba ungumuntu onjani uphila impilo bani. Umuntu uzelahle avume nje engaziki ithuba lokuthi abantu bafundani bayazani. So vele sokuzokunzima kakhulu.
Singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ku-WhatsApp lo Facebook o-Instagram into ezinjalo vele ayisekhwenye indawo phela.
Ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezi nkundla lezokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlu yabo. Kodwa-ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani. Kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho. Lokho akusenziwa babuduwe. Namhlanje abantu sebesebenza kakhulu i-technology ukuzama ukuqhuba imichato noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyake. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo seduze abantu abaseduze labakhatshana. So kuya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe nemizi eyakhekileyo engaba lengqubekela phambili kuyomele ukuthi ma umuntu uthathe umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hhayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke alazani ukuthi indoda isuka kaphi inkuphi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuze bebe nekusasa enhle.
Ye kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lokuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenzeni?
Ngeke sizwanane khulu yabe ezangihlupha kusasa. Kumele ngicabange kusasa lami ukuthi lizoba liziphi, hhayi ukuthi ngijahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakutsho mina ukuthi ngizwa nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha e-South Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kanti lo muntu lo since bese silesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sihlala nje sixhumana kuWhatsApp la kodwa ke ngahamba ngadingisisa ngaye ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana e-South Africa noma kuphi bathandane kodwa ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele bezethi nxa selihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe and kuyabe sokunzima ukuthi lize lehlukane kodwa besigcine sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya kakhulu.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uNqabeni Nyandemkhonto Khumalo isizalwane seZimbabwe ukhona ngaleke kwele South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu laye uhlala kwele South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathini lokusasa?
Baba uDube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo
babe lobo logogo
senziwe
kangele zinyezi
siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu uNtungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 iverse ka-28 uPaul uyaloba lathi sithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlubu
kulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siya khangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi akuvele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje yenzakele ngifuna okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni ungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela iimpilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu yena ulo mfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu angathi ufanana njengomuntu oyabe egade i-helicopter okwanisa ukubona indawo eziningi isigaba esikhulu antsho njalo siyakwazi kuthiyena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba indaba ingaqalisi ngakho-ke uNkulunkulu kulezi izinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo ke lezo zinto ukuze kuqineni nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle singakhangela udaba lukamose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona umose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekuqineni umose udojwa yindlu kafaro ekucineni umose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana basegibhithe nangumuntu ade lahliwe nangumuntu osengumkhuphuthi ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo mnenye izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekucineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bakhe
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphosi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokhu abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo wonke amagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami ngibonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi
Munyu mama wayefelwe Ingane yakhe kwakubuhlungu Wahlangana toke hasi wambuza wathi mama Uhamba njani Wehasi munyu mama wayefelwe Ingane yakhe kwakubuhlungu Wahlangana toke hasi wambuza wathi mama
bekwenze njani yena waphendula wathi onge uhamba kahle waphendula lo mama wathi
Jongwe endikophoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili uMongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum Kwanele mthwakazo muhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 6 ekuseni. Asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafupatile.